siyabonga Gibbs ilichona njani mthwakazi omuhle yikudibana emsakazweni we-Studio 7 ngomgqibelo mhla ka 7 ngonkwenkwezi 2016. Silethulela uhlelo lwezindaba zeZimbabwe sisakaza sise-Washington DC. Hola mugela emoyeni ngenjabulo ngontungameli Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje.
Kungokuthi sibe ngamandla abantu belezimali zabo kunokuthi sibele sitshontshiwe ngurhulumente otshontsha izimali ozantiyo flow owa-2016 billion.
Enye yenhlanganiso ezimela abaphila ngokuthengisa isikhuthaze amalunga ayo ukuthi engafaki imali emabhanga kulandela ukwethulwa kwemali yeZimbabwe entsha.
Esikukhangeleleyo ukuthi ngabona bakhuluma ngokuthi bazantshintsha kanjani umkhonomi welizwe ukuze ontanga beZimbabwe labo bakhothe izikhoce ezelizwe.
Abasakhulayo be-MDC ekhokhelwa ngumnumzana Washman Ncube basola ukutshengisela okuqoqwa ngabatsha bezanu-PF njengendlela yokuveza usekelo kumongameli Mgabe. Kuyaqhubeka ukufuthelana phezu kohlelo lukahulumende olokufungisa abantwana besikolo lokuthi bakhonze iflegi yeZimbabwe. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Inhlanganiso emela abaphila ngokuthengisa iNational Informal Economy Network isikhudaze amalunga ayo kanye loZulu ukuthi bekhiphe imali zabo emabhanga kulandela ukwethulwa kwemali yeZimbabwe entsha ebizwa ngokuthi ngama-bond notes. Isikhulumeli salinhlanganiso umnumzana Promise Mkhonanzi uthi abalezimali emakhaya bengaze bazihambisa emabhanga.
Lokhu kubangelwa yisinqumo esithethwe nguhulumende engazange akhulumisane nabantu lapho ezizothi uhulumende useletha enye imali engaqondakaliyo ukuthi imali bani ethiwa yi-bond note, ngothiwa i-bond paper, ngothiwa i-bond note. So asikazwisisi ukuthi ngithi i-bond note leyi sebezakhupha imali zethu nama-US dollar asemabhanga bekhathi sekufika amaphepha abo kumbe kuhamba njani. So sithe abantu bethu kabakhupha imali zabo ngokuphangisa emabhanga njalo labade befuna ukuyazifaka emabhanga bake bami kuhlola ukuthi kuyini isibi lokufuna ukwenzakala lapo.
Aliboni yini ukuthi lokhu kuza kwenza imali silele ngamandla ngoba abantu sebeyikhiphe emabhanga?
Kungokuthi silele ngamandla abantu belezimali zabo kunokuthi silele sitshontshiwe ngurhulumente otshontsha izimali ozantiyo flow owa-2016 billion. Imali silela hathi ngenxa yabantu sizakutsho ukuthi imali silela nani nesokuthi urhulumente wathatha imali i-16 billion ayazakali ukuthi eyangabi. Njalo uyakwazi ukuthi ngo-2008 abantu balahlekelwe izimali zisemabhanga urhulumente ukuthi kwakuze idola esiya ku-US dollar. So asifuna ukuthi isehlakalo sinjalo siphinde sibuyele abantu futhi.
Kuyini elikusolayo ngama-bond notes la? Uchazisile usibalukhulu webhange elikhulu ukuthi ayisikho ukuthi useletha idola leZimbabwe.
Ama-bond notes lawa siyakwazi ukuthi kwangona abantu abazange bake bafake i-bond note ebhenki bafake ama-US dollar. So abantu bakhayela ukuthi nxa besiya withdraw imali zabantu bethola ama-US dollar. Kodwa urhulumente kuthe kuqathamela abantu ukuthi nxa besiya withdraw abe baqhubeka ama-bond note bayezingawazi ukuthi aze ahamba njani. Njengatho nginika umzekeliso we-extreme over laphana ukuthi sagcina sesilahlekelwa yimali eningi isemabhankini ngama-zim dollar. Njalo uyakwazi ukuthi ama-bearer check abekhona before kusese nogono abe ngelantengo eqondileyo abetshintsha ivalu yayo ngelanga ngelanga. So siye sabona ama-bond paper lawa angagcina senza njalo okungaba yinto yokuthi abantu bagcinaba sebelahlekele bese besibuze thina njengabakhokheli ukuthi hawu nale leyani kusicela ukuthi njengabantu abathengisa ezidaladeni singafaki imali emabhanga kungakacaci ukuthi kuhamba njani.
Umnumzana Promise Mkhonanzi isikhulumeli senhlanganiso emela abaphila ngokuthengisa iNational Informal Economy Network. Abasakhulayo bebandla leZANU-PF bathi uhlelo lwabo lokungena esitaladeni betshengisela usekelo lwabo kumongameli Robert Mugabe luza kwenziwa ngelanga le Africa Day mhla ka 25 kulinyanga. Bathi bakhethe ilanga leli ngoba umgabe engumuntu ohlonitshwayo kakhulu ezwekazi le-Afrika. Kodwa osakhulayo webandla le-MDC ekhokelwa ngumnumzana Walsh Mencube umnumzana Thokozani Sileya uthi kuyayangisa ukuthi ontanga be-ZANU-PF bazigqaja ngomgabe yena esebulele ilizwe.
Thina lolu daba abalenzayo ama-ontanga be-ZANU-PF kasilubona ukuthi ludaba oluqakatheke kakhulu. Ukukhulisa kwabo abakwenza umnumzana uMgabe kasikuboni ngoba kathi sinjengabontanga beZimbabwe sithwele nzima imisebenzi kayikho. Esikukhangeleleyo ukuthi ngabona bakhuluma ngokuthi bazantshintsha kanjani umkhonomi welizwe ukuze ontanga beZimbabwe labo bakhothe izikhoce ezelizwe esalilwelayo salithatha embusweni obandlulula ngo-1980.
Obathi uMongameli Mgabe yingwenya ngumuntu ohloniphekayo kakhulu ezwekazi le-Afrika yikho imatch yabo lebezayenza ngelanga le-Africa Day. Othini ngalokho?
Mina ukuba yingwenya kwakhe kangunanzeleli baba ngoba ungakhangela kathesi bona mhlawumbe ubukhulu bakhe abamkhulisa bona ukuthi ngumuntu ogugileyo mhlawumbe e-Afrika lapha mhlawumbe kwabamqakathekisayo kodwa ubukhulu bakhe kwezokuphatha ilizwe mina kambuboni ngoba ucikize ilizwe walihlakaza okweminyaka engu-36 so ubukhulu ababutshoyo mina kambuboni lapha ngaphandle kobudala kuphela ukuthi useluphele ngumuntu osomele ayihlale ekhaphumule.
Bathi uthuthukise uZulu weZimbabwe kakhulu kwezenotho sikhangela umthetho we-indigenization sikhangela umhlabathi abathi uMgabe uphe uZulu weZimbabwe.
Lokho ke iqiniso likhona ukuthi abantu bezana uPF kabafuna ukuthi bakhulume into eliqiniso. Ungakhangela umthetho we-indigenization yiwo osuke wasibulalela umkhonomi welizwe ngoba usuke wasubalekisa abantu akade befuna ukuthi bezo-investa kumbe ngithi bezovula ezamabhizimusi eZimbabwe ukuze ontanga beZimbabwe bathole imisebenzi. Indaba yabo e-51% yana ihle yabalekisa wonke umuntu okade lesifiso sokuthi angene elizweni ayenze amabhizimusi. Ungakhangela ekupheni umhlabathi akade bekwenza bebesipha abantu ngecele kwezombusazwe and ungakhangela ukuthi amaplazi bathese bawathethe kakula lutho abalwenzileyo ngaphandle kokuthi bafike baquma incingo emaplazini kathe sinyamazana sezigcwala emgwaqweni yikho sokugcina sokuthiba nama-accident amaningi and bayehluleka ukuthi balime ukudla kokuthi baziphilise bona kathe seZimbabwe sesiphila ngokudla kokucela into ebesingayenzi eminyakeni edlulileyo. So mbonani into abayithokozelelayo bathokozelela nje ukuthi uMongameli uMgabe ubhidlize ilizwe kuphela.
Umnumzana Thokozani Sileya ngosakhulayo webandla le-MDC elikhokhelwa ngumnumzana Walsh Mencube. Baqhubeka bethukuthele abantu abaningi phezu kwesifungo sikahulumende esibamba abantwana besikolo ngamandla ukuthi bakhonze ifulegi yeZimbabwe njalo bathembise ukuhlonipha amaqhawe elizwe. Abanye abazali sebelobele abaphathi izincwadi bebazisa ukuthi abafuni abantu ababo babe yingxenye yalolu hlelo. Omunye wabo yisiphathamandla seWoza uNkosazana Magodo Ngamahlangu yena otshengisele esitaladeni zakoBulawayo izolo lamanye amalunga enhlanganiso yakhe besolalo luhlelo.
Abantu bethu bayanindezela bafundiswa amandla ungakhangela futhi igredi nale yakhuluma ukuthi khona abantu abethu zindlalifa zomnotho weZimbabwe esingathi ngama-natural resources ingakho eqinisweni nxa sikhangela akusikho qiniso lokhu abantu abethu bayrabayanga ngenxa yokuthi ama-natural resources weZimbabwe adlaliswa sakhaya ama-diamond sikhangele yonke nje ama-natural resources akhona eZimbabwe asetshenziswe anothisa bona ababuthi abalutshwane so asivumelana ukuthi abantu abethu bayazihawulela kodwa-ke sebeseephethe ifunga ukukhuluma amanga njenzonke sesesinandela kuba udaba emergency material lesikhathi kahle i-pledge leyi iyafundisa abantu abethuthi khona bazaqhubukela phambili behlonipha omama labo baba bafa ngesikhathi sempi enkululeko la ngeshimurenga umvukela thina-ke sithu ngiyinyuka lokwesindebeleni kakhulu kathi ngikhenze lemathebeleni ngani ngoba before iyunithi akhona uhulumende okhona lolo mongameli khona waphatheka ekubuleleni kwabantu bemathebeleni ne-Midlands over 20,000 people ababulawayo kodwa kukhulunywana ngabo so ngezinye indlela abantwana abaningi uyathola ukuthi kathi bayahlupheka emathebeleni le-Midlands ngenxa yokuthi wona abazali babo ababazintandane asingathi ngama-victims egugulawunti abazali bababulawayo ngelamathuna abazange babe lama-besesikhethi la abantwana
umphathintambo obona ngemfundo yaphansi umnumzana Dokora uthi yena abangavumelani lalolu hlelo bangaluphikisa emthethwandaba lingaba seliwathethe lawo manyathelo na
ngiyathi bethume kulenza ngoba ngakhanyambela njengenhlani seyihobela amanye ama-civics obulawayo besikhangelele kuthiwakhe sisakhale ukuthi simise abantwana bethu ezikoleni ukuthi bengakwenzi lokho abaningi bethu abantwana besanisile ngikhuluma mlana ngokuphethelela ngingahambisa incwadi esikole kaani bethu masa ngathi ngitolisayene la owamntwana kasiyephatheke okungangokuthi nxa abanye abantwana besakho asembi wamntwana kayiwo-asembihlale eklasini lapha ukuqenda indlela zokuthi silungise kula ma-petition okuya emthethwandaba sivele sizahamba emthethwandaba udokoro yena ngokwakho samuze ekhuluma ngokuthi wona yeyasoma abalathwalele wona ku-preamble yes aku-preamble kodwa nxa eku-preamble kuthule kwi-constitution endala kula ndaba lapho kodwa lokuthi akuhlabelisi abantwa bethu into esingavumelani nayo
unkosazana makoto ngamahlango isiphathamandla sehoza sixoxela ngobulawayo Kengelifake kancane ezandleni zikaSthandekile Mhlanga weStudio 7 esethulele uhlelo lwabesifazana.
Siyalamukela kuhlelo oluphathelane labesifazana lilami uSthandekile Mhlanga. Lamuhla siqhubekela phambili ngengxoxo lonkosikazi Barbara Thanyaniwa. Isiphathamandla senhlanganiso ebona ngamalungelo abesifazana kunhlanganiso ye-ZCTU olwe Women's Advisory Council sicubungula esiphathelane labesifazana kunhlelo zokukhokhela. Siyakwamukela kuhlelo.
Okay, ngiyabonga. Siyazama sibili ukuthi sibancedise omama. Athi uhlupho lona lokuthi omama lokhu besayisaba ukuthi baphumele egcekeni ukuthi bazakale ukuthi bona bangamalunga awe-TDU. Okunye sibese kuzamayo ukuthi sibancedise ukuthi khona lokuthi omama bathathe ama-positions awe-leadership kumbe esingakuthi ngama-decision making positions from i-workers committee level emsebenzini. Bekubele nawo ngama-chairperson hatsho ukuthi bebe ngama-committee member. Why kutsho njalo nxa besiyabhadela kumbe nxa besiyakhuluma lomkathi befuna ukuyengezelela ikolo kumbe befuna ukuyabefundenisisa ama-conditions omsebenzi wabo umama nxa enechairperson uzakhuluma naye akhulume nama-issues asupha omama sisuka ku-workers committee sithi omama labo kabathathe ama-positions even kuma-unions abo nationally babe ngama-president nokuthi ukuthi khona babe ngama-workers kube ngama-committee members kumbe babe ngama-national executive members ngingalinika umzekeliso ngami mina ngikhuluma ngizi ngingusecretary wabomama e-Zimbabwe Congress of Trade Unions i-Zimbabwe yonke jikelele ngiphinde ngibe ngu-president we-commercial workers union of Zimbabwe okuyikho endibona ukuthi abantu mama abaningi nawo they are being inspired babebona engazane umsebenzi wenzima kunzima sibili kodwa kuyabe kufuna ini i-determination ukuthi umuntu abophe ziqine ngoba akukhiphanga ngaphandle lapho ukuthi uyehlala etafuleni lakho kulamadoda khona ingweko sisikhathi yabuyi-one umama like for example i-national executive yami we about 16 of which only 5 are women
kodwa wabona obaba babathatha njani omama basezikhundleni kusetshenzelwana kuhle yini
hhayi mina ngingathi ngibone ngazani sokudlulile ngoba ungakhangela ukuze ungene esikhundleni sona leso kuma-congress akhona kuyabe kugcwele obaba so ungabona obaba sebekuvoteli ukuthi funa umama lowa ukuthi ayekuba ngupresident kutho ukuthi bayabeloku abakubonileyo ama-qualities ababewabonile ukuthi umama lwana angayenelisa ukukhokhela ugadla lolu kungena problem obaba sebe kubona la ukuthi omama benelisa ukwenza okwenziwa ngabo baba akula difference idifference nje ukuthi omunye ngomama omunye ngubaba kodwa ingqondo kazilazi azinakuthi uyisimele kumbiyiseli.
Ungabatshiyela liphi abesifazana laba balokhu besesaba ukuthi bathathe isikhundla eziphezulu kumbe bangene emncintiswaneni lowo wokuthi bekhethwe enhlanganisweni ezijiyeneyo la kumabandla ezombusaso?
Kubomama bonke elizweni lonke jikelele, whether ku-trade union, whether ku-politics, whether kuma-church, kuma-civil society, asikhulumini sithatheni izikhundla ngoba ekushoneni kathi umusha mugazi, umuzi ngumama. Umuzi ongenamama awungeke ume. So even umveni ukuba ngu-president welizwe, I think sekuyisikhathi sokuthi lathi sike sibe nomprezident ongumama ongakhokhela ilizwe leli, then asize sibe nama-problems lawa esinawo ngoba umama phela omama abahlelekile bayabekwazi ukuthi izinto zihamba so zihamba njalo ukuhlela lokhuyana uma akunamama ongadla umntwana elambile. Okokuqala umama uyacabanga umntwana then yena ebesesile. Ngifuna ukuyenkareja omama bonke ukuthi bephume bengayisali, akunalutho oluhluphayo. Nxa obaba sebekubonile ukuthi wena uyakwanda ukwenza, asingadisappointini obaba, asithatheni izikhundla zona ziyana, sisebenze side by side nabo baba bona labo. Sizabona ilizwe lethu lithuthuka, sizabona le ngaja esiphuma kizo zithuthuka, even namabandla sizabona ethuthuka.
Sibongile kakhulu ukuxoxa lani kuhlelo. Leyo balaleli bekuyingxoxo lonkosikazi Barbara Tanyanyiwa, isiphathamandla sogatsha olubona ngamalungelo abesifazana kunhlanganiso ye-ZCTU olwe-Women's Advisory Council. Asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo, lilami uSithandekile Mhlanga, lizwe ukuthi siliphatheleni okutsha.
Siyabonga Sithandekile ngokusethulela uhlelo lwabesifazana. Big Nazi bavala ke uhlelo lwethu lwalamhlanje. Likhumbule ukuthi kusasa lilanga le Mother's Day, libahloniphe omama benu njalo libathande besaphila. Vakasindi ndomuda kwazo meyangu, happy Mother's Day lakubo bonke omama labangangizaliyo. Ngithi kini, happy Mother's Day. Kwaneloko lamhlanje livalelisayo nguNtungameli Nkomo. Lila.
You have have been listening to Studio 7 for Zimbabwe in English, Shona and Ndebele. Tune in tomorrow at 17 hours UTC, 7 p.m. in Zimbabwe for the next edition of Studio 7.
Murari zvakanaka vatereri.
Good evening, Zimbabwe.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Lilale.